Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Wolamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula kuwona lo msakazo. Kopalo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Sikhobokhobo eNkayi, yena okubandlale MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi kakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo, indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akulamali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezidebisayo thina lapha engiwadiyami sihlelisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulithana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokusima kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisima nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela engiziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulambelana kwenu. Iqambe labo bebuze ukuthi lisini kwenu ukuthi kani. Iyanambe ukudlula abanye abikho engene kunayo enamba yesike nayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-16 athatha abangu-25 athatha imizwe ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezizizi laba babuye last year ne-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi December, January, February, March. Azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langoJanuwari. Eyamashi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa ela-February labuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa eka-March. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukuthetha abantu labana abahesi ababezele bedenisisa laphana kuhlela amadola. Senzelana uhawu. Ukuthi lami umuntu eke wahlela idola akusamelanga vive inede. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela. Sikhangele ukuthi ongazange ahlela idola sekumele ahlela ukuthi. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenisisanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade esimanti ngoDisember kutholakale amabele ne-cooking oil ne-beans. December month January katholakala irayisi ne-cooking oil ne-beans. Sikhangelela ukuthi this month sithole futhi irayisi ngoba basiyabekenjalo bathi amabele asese. Le rayisi lebhize kuthi base belitshele ukuthi sizasebenzelana okwenza ngezindaka kathesi bathe bazafika seDisember, January and February
okuvela kuhulumende-ke.
Hhayi, thina lapha kakithi esikubonayo elivela kuhulumende asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development is not development, akulalutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo oka-Ward 17 ePhumula woBulawayo ekubandlale MDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichazisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization eSweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, loku-exchange ama-programs ukuthi lani labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngokulizwe lelani besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendela 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali. Asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifiwe laba lama-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu lezana mazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-50, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayo ayahambelana. Siyi-example sibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule-guest adivela khona, sibonise ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakoBulawayo kule 29 kwabe kumele kushe ukuthi 15 yonale bahle basizisa uma sisi for women. Kumele kube le women labo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukazi.
Ye ungasikela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu baseSikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiZenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo indoba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangene especially kuthiwa abantu besikhalangene i-minority angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangene yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Shibuntule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konke.
Ye manje njengoba sekwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kulento ukuthi ama-corrections. Ama-corrections zinenge izinto ekhala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecounciling, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungabe kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana ube uthi ayithi ubuntu le road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kubulawayo esiye plant so kuqhakathekile ukuthi izenzane indlela zintinke kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngimpela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana neplant town iplant town ufana ukuthi ube 100% isikalanga koka kube isikalanga kuphela iplant town ngoba iplant town yinkaba noma ngithi isika sesikalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labokami okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loge ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande bilali
izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usipha loludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekujeye iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongabe ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvula asikwazi vele hawu kwakuqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu zina indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi songuhlala ekhaya imali yangkhona siyayithola ngapha
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
athi ngabe izinto zinzima zinzima straightin so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakudla into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima kobe lime kathi ezingezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali yasaungakazibona 10 kg yafika kubo-110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe zingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o-10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi-10 kg nge-100 and something apha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingali litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi babangama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona ama-communities abo behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho inhlanganiso yethu iyabathuthukisa izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils as in the i-council yona wayo i-city council sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings. Labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane benika imbono yabo emphakathini emhlanganweni engabe senzakala emphakathini engabe senzakala koBulawayo emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com youthsiminfo@nydt.com kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi ele-email elithi youthsiminfo@gmail.com bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho kuzaba lo muntu ozabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuZANU PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gandhi lela.
Kwamanje ke silaleleke umculo weBlack Mambazo othi Ungikhumbule.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukuni olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.